uDokotela Chimberengwa uchasisa okuningi ngowesilisa lo lokuthi uhulumende wathola njani ukuthi ulegcikwane le-coronavirus lemizamo eyenzayo ngalolu daba.
Ngiyayigama ngu-Dr. Chimberengwa, uprovincial medical director weMatabeleland North Province. Futhi ngikonfirme ukuthi since le-coronavirus ebe-positive eMatabeleland North, kuloo ndoda ohlala eVictoria Falls ovakatshele e-United Kingdom uhambe mhlaka-7 waphenduka mhlaka-15 wadlula e-South Africa. So uthi efika mhlaka-15 wasefonela-ke udokotela ezithini akezwa kuhle kube ngani yakhwehlela le eshaya likhanda. Udokotela wathi embona wasenanzelela ukuthi uvele e-United Kingdom lapho-ke uvele kulo mkhuhlane we-coronavirus njalo e-South Africa lapho sekulo mkhuhlane. So usihlela mfaka ku-quarantine endlini yakhe ukuthi engaphumi. Kwangkhona-ke i-team yethu isithatha ama-samples akhona sahambisa for testing. Then izolo sasesifuka-ke ukuthi ama-results akhe abe positive. So-ke sesafaka-ke ku-treatment, kodwa i-treatment yakhona ngenxa yokuthi ube nama-symptoms amahle ubongoni-ke i-paracetamol belapha. Izolo-ke ube sesizwa-ke ngcono sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhele i-positive. So uzaqhubeka-ke ku-home quarantine okwesikhathi esifika 14 days. I-province-ke sesathi thina i-rapid response team yethu sincedisana naye lo ogulayo sesilandelele konke ahlangane nabo. Abanye ubelabo e-United Kingdom, abanye uhlangane nabo e-airport, abanye izisebenzi nabangani. Sesibadinga-ke ukuthi siyenze-ke okuthiwa i-contact tracing sibone ukuthi abanawo yini umkhuhlane we-COVID. So ngamafishane e-COVID okwenzakalayo eMatabeleland North Province. Ngiyabonga.
Ukhansila Mlandu Ncubeka Ward 1 edolobheni lakoBulawayo uthi ikhansili ilesibhedlela kodwa badinga ukuncediswa ekwelapheni lokuhlolwa kwegcikwane.
Esikutshoyo ukuthi khona nxa kulwisana le coronavirus leyo uhulumende i-infrastructure isolation kalayo phela koBulawayo abalayo ikhansili. So into eyenzakalayo ukuthi bona ikhansili mayibuya le ile infrastructure uhulumende kumele afake imali ngoba ukuposition engcono yokuba lezi mali zokulwisana. Lokhu esithembele ukuthi nje kufanele ukubuya kwa-Minister of Health asithembele izimali ezizabuya lokuyathena abantu abasebenza kwa-municipality. So ikho lokhu esikumele.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Frankie Phiri yena usole kakhulu ukuqhubeka kokuthengiswa kwempahla ezindala eduzane lamahhofisi ekhansili.
Hayi lapha nanithukusola ama-city fathers ngento abayenzileni because siyakwazi ukuthi abantu badinga imali ngibone ngale esitholi khona abaphansi kwabo befake impahla abantu bathengisa laba abathengisa impahla lezamabhele sengizibuze rit ukuthi kuthiwa rit kuthiwa 100 people at a certain place manje ngiyala abana abathengisa impahla baningi abantu kuyaninyezelana kuyapitizela bonaphana nyama ukuthi sithi kansilelo bifuna imali kodwa but lokhona asukuthi ufuna imali ufuna ukusibulala selidlini.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi sekumele kube lequla elaziwayo eliqondane le-coronavirus edolobheni lakoBulawayo.
Thina njengezakhamizi zakoBulawayo lapha eZimbabwe sesikhathazekile kakhulu ngokuzwa ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus osifikile. Sikhangela ilungiselelo, sikhangela isibe singathi ngesomnotho elizwe lakithi leZimbabwe, sikhangela izibhedlela zethu, siphinde futhi sakhangela labantu ngendlela abadubeka ngayo ukuthi singayikwanisa yini leyinto. So njengezakhamizi labantu bakoBulawayo sesiyenze inhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Citizens COVID-19 Task Force lapha esibiza khona wonke umuntu koBulawayo, akula political party, akulani, sibiza wonke umuntu ama-industry, wonke umuntu ongabe koBulawayo ukuthi sibuye kwenzela ukuthi sincedisane singabantu bakoBulawayo ukuze silwisane nomkhuhlane lo we-coronavirus ukwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bengafi kakhulu ngoba sibonile kwezinye indawo kwamanye amazwe abantu bayafa, amazwe adevelop ezigugileyo amazwi abezinto eziningi bakhangela thina uBulawayo ukuthi kasiyaludo khona bako uBulawayo kuthiwe sineStone Grove khona banxa singagula koBulawayo bangaka abantu abangangena khona seStone Grove so sesihlangene sayenza inhlanganiso okuthiwa uBulawayo Citizens COVID-19 Task Force ezakhangela indlela zokuthi singasebenza njani koBulawayo sincedisana uhulumende labantu nezihlanganiso ezizimele zodwa lamakhampani okulwisaneni lomkhuhlane lo we-coronavirus.
Ilunga ledale lephalamende ePhumula uNkosazana Sichelesile Mahlangu usola ugatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo.
EStone Grove Hospital wathi can say ukuthi iStone Grove is not yet, iStone Grove ayikho prepared for i-corona, akukabi ready, akulalo lutho compared to a weekends. I-weekends isilindele ukuthi any patient engabuya sebela futhi bangamela phakathi lapha eTone Group engibona ukuthi ngakula lutho. So i-ministry fanele ivume ukuthi eTone Group abakayenzi lutho rather than ngoba thina sathi sibabuza basitshela bathi sebe-ready in every provinces. Ngiyabonga.
Isibhedlela seTone Group Hospital Isolation Ward sinakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amathumi amathathu kodwa okwamanje akulamuntu ogcinwe khona. Amalunga edale lephalamende kuthanye athe asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa leli gcikwane ngesimo esikhona manje esibhedlela ngoba bengela mpahla zokugqoka ngesikhathi behlola kumbe beselapha abantu. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda, konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ayikabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Iqakathekisa ukuba abantu benqabele ukubamba leli gcikwane njalo behlale behlanzekile. Isigulane seVictoria Falls yiso esakuqala ukubanjwa lomkhuhlane elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.